Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 20 kuzivandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
amacala nalawo kulimaza abanye okubulala kusetshenziswa amabhemba akhona ngoba singakhuluma nge last week I think kade kungolesihlanu kumbe ngolesini sibe le meda akusetshenziswa khona amabhemba empoweni sibe lamanye amacala njalo ngangemuva.
Abafundi benjube high school kobulawayo bangene emgwaqweni betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kunhlangothi zemfundo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikolo and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakhomplaina ukuthi i-school fees siyadura and mina lapha engihlala khona ngiyagada every day ngibuya esikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona. So it's a challenge for me.
Amapholisa edolobheni leGwanda abophe ojekesha abafika amachumi ayisithupha emadabukabusa lamhlanje endaweni yevova lapho iningi elemba igolide ngokungekho emthethweni. Abantu bemelika namhla bakukhefu lokunanza ilanga lokuzalwa kowayelwela ilungelo labensundu eleMartin Luther King Jr. Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abafundi benjube high school kobulawayo bangene emgwaqweni omkhulu osuka elokitshini lenjube uqonda enzikini yedolobho befola betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kuhlangothi lwezemfundo. Abafundi laba bamiswe bengakayifika edolobheni ngamapholisa ababuyisele esikolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana besikolo abatshengisele lamhlanje baveze ubuhlungu ababuzwayo ngomumo okhona elizweni. Bethi uhulumende kumele angenele athathe inyathelo ngoba impilo zabo ziyatshabalala kancane kancane nxa lumumo ungalungisiswanga ngokuphangisa. Omunye wabantwana abafunda enjube high school uNdalwenhle Ngwenya uthi uhulumende kumele angenele ngalokhu okwemfundo yabo ngoba labo kungaphezu kwamandla abo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikolo and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakhomplaina ukuthi i-school fees siyadura and mina lapha engihlala khona ngiyagada every day ngibuya esikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona. So it's a challenge for me nasebazalini ngale. They're supposed to provide ukudla endlini for us and pay school fees for nothing. So into esikhala ngayo ukuthi government izama ukulungisa izinto. Siyacela lingenele ngoba into eyenzakala lapha hayi nathi ngaphezu kwamandla ethu.
Omunye njalo ongumfundi uBlessing Moyo uthi ukhitshwa imali eziningi ukuthi bafunde kodwa akulalutho abalutholayo.
Thina njengabantwana enjube hayi abazali babhatala imali ezinkulu but kasifundi and babhatala imali eziningi since isikolo zavulwayo asake sifundi sibuyele kuyahlala. Isinkwa siyadura, umphako uyahlupha. So because ukwenze sademonstrator namhlanje ithi izinto kazitshintshi.
Unkosikazi Sibongile Chuma ungumzali uthi abantwana bathi bafuna ukufunda ngoba ababalisi bekhalele umsebenzi bethi iholo abalitholayo lincane kakhulu.
Abantwana bathi abafundi balethu isi bengafundi. So abantwana bafuna ukufunda bathi bayabhala bazafeyile. Yikho abakukhalelayo abantwana. Bathi amatitsha athi imali incane abaholi. Imali yamatitsha incane. So thina lathi njengabazali sesikhaliswa ngamafizi esiwabhadalayo 430 mina ngifaka u-form 1. La mabhuku maningi ngwabangcwaba ngithengile amabhuku ayinqumbi amaningi ukuthi nakho amabhuku umntwana hambe esikole umntwana uhlezi.
Omunye wabazali unkosikazi Sithabile Maphosa uveze ukuphatheka kubi ethi yena bazame ngamandla onke ukuthi bathenge konke okufunekayo kodwa kulalutho olwenziwayo.
Uyabona ke mina ngiphatheke kabi njengomzali. Le nto eyenzakala esikolo le ayikho right. Kumanje sizame ngawonke amandla esilawo ukuthi ama-informu sithenge amabhuku sithenge but abantwana kade sukuthi bahambe esikolo amatitsha kuyo. asazi ukuthi kwenzakalani, asazi ukuthi kuze kube nini. Phatheke kabo okunye okungayiziyo.
Abantwana bezikolo edolobheni lonke lakoBulawayo bakhala ngokuthi umumo oselizweni okwamanje kuhlangothi lwezemfundo uludubo hathi abazalini lababalisi kuphela kodwa lakubo bonke asebevuka mihla ngemihla besiya esikolo behambela ukuyakwejisa bengafundi. Iningi lababalisi abakho ezikolo ngoba bezophisana ukubuya emsebenzini ukuthi lalabo abayabe bekhona bengafundisi bekhala ngeholo elincane abalitholayo. Uhulumende uhlala ekhala ngodubo lokuswela imali ethi genelisi iholo elifunwa ngababalisi. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema ngokutshengisela kwabafundi lokhu ngoba ubengasabeli umakhale khukhwini wakhe. Imele Studio 7 yikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Amapholisa edolobheni leGwanda abophe otshekesha abafika amachumi ayisithupha emadabukabusa lamhlanje endaweni yeVova lapho iningi elemba igolide ngokungekho emthethweni. Lokhu kulandela ukubulawa kwabantu emgodini yegolide kusetshenziswa amabhemba. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ababothwe laba batholakale belemthina yokudinga igolide amahloka kanye lezinduku lapho behlaselwa ngamapholisa lamhlokuseni. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uthi ababotshiwe laba bagoqela ubaba abangamathumi amane lane kanye labomama abalithumi lasithupha ababikwa bebethengisa impahla ezibalisa utshwala okungekho emthethweni. Lokhu kuza ngesikhathi kulokukhathazeka elizweni lonke jikelele ngezimpamgodi ezihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye legolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. UChief Inspector Ndebele uthi amacala okubulala kusetshenziswa amabhemba sevamile kulomango kungakho bethethe lelinyathelo.
Indaba leyo kuthiwa ngamashurugwi ibala eseliphonga usetshenziswa ebantwini bonke abayenza amacala. So amacala nalawo okulimaza abanye okubulala kusetshenziswa amabhemba akhona ngoba singakhuluma ngelast week I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine sibe le meda okusetshenziswa khona amabhemba empoyensi sibe lamanye amacala njalo ngangemuva so asingeke sithi khona lapha emadweni South kawakho hence yikho siyenza i-red lay ukuthi sizame ukuthi khona kube lokuthula esigabeni.
Nyake ngendaweni yeVova kubule omunye utshekesha kusetshenziswa amabhemba kumbi yamaNdebele labesishoneni. UNdebele uthi bazaqhubeka behlasela kuzo zonke indawo okwenziwa khona egolide okungekho emthethweni.
Nasile ndaba zodlane endaweni zenu ezijekeshwa khona so sizaqhubeka si-raid indawo zenalezo kuze kube le lokuthula and I saw Vova yodwa nxa sikhuluma eMathewen South sila indawo zabo Fort Jackson sila bo Felabusi sile indawo zabo Mpoyenzi ePlumtree igolide liningi eMathewen South but thina esikutsho nje amapolisa sithi abantu aba mayine abembi igolide ngokusemthethweni.
Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezimpamgodi eZimbabwe Miners Federation umnumzana Philemon Makuwele ukhuthaza amalunga ukuba asebenze okusemthethweni ngoba nyathelo eluthethwe ngamapholisa liqondile njalo lizehlisa ukudalwa kwamacala.
Kuyi-red lay eyenziwe namhla le ithiwa zilong overdue kudala sayimelela because iVova adi ihapa ama-thieves ihapa abantu bonke kulabantu abaningi kakhulu abangazakaliyo ukuthi bagebha kobani bamayina ngaphi. So this is the first step eyenziwe esiyithabela kakhulu because kathesi ama-miners wonke siwarecommend ukuthi babe lama-registers ama-workers abo kwenzela ukuthi singabe lama-ghost workers esingakwazi ukuthi basebenza ngayo. So siyathaba kakhulu emuva yenziwa amapholisa le maybe zingaqeda idaba lolo labantu mabhemba lo.
Ababothiwe bavalele enkambeni amapholisi eGwanda njalo bakhangelwe lokumiswa phambi komthethandaba besetheswa amacala athiyeneyo abalizele ukwemba amatsha ligugu okungekho emthethweni. Ukwemba igolide okungekho emthethweni kulesi gwebo seminyaka emibili entolongweni. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide okungekho emthethweni ngenxa yokutholakala kwemisebenzi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibili njengokudla mayibaba abantu abadla bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Abantu bemelika namhla bakukhefu lokunanza ilanga lokuzalwa kowayelwela ilungelo labensundu welele Martin Luther King Jr. Day. Lanxa umuyi ilanga lakhe lokuzalwa lingumhla ka-15 kuzibandlela, uhulumende wemelika wabeka iceleni umvulo wesithathu kuzibandlela ukuba likhefu lokunanza umsebenzi owenziwa ngumoyi yena owayedume ngokulwela ilungelo labensundu lemelika. Ukuhlaziya ngokunanzwa kwaleli langa, uMichael weStudio 7 uxoxelo sakhulayo umnumzana Kelvin Manduna wesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Melika njalo eyingcwethi ecobongola ezombusazwe.
Ngathi impilo yakhe it was exemplary. Ngumuntu owabhubha way too early esayengumuntu young man, kodwa ngumuntu elombono far ahead of his time. Wayebona ukuthi ilizwe leli ukuthi lihambe phambili as a nation, kulamanye ama-values okumele siwaqhakathekise, and it took time ukuthi ilizwe leli to achieve those objectives Martin Luther. And ngumuntu who inspired ama-liberation movements to e-Africa. Uluther wayekhuluma a lot on izinto ze-poverty.
Awungitshele yini umbono wakho mayelana ngalolu suku?
Ilanga lika Martin Luther liqhakathekile, more importantly likaThesi ngesikhathi sikamongameli Trump, when ilizwe is very polarized and a lot of ama-issues uMartin Luther akade elwisa about inequality, about racism and especially poverty for people of color. Those issues are resurfacing ngokubona kwethu.
Kulabantu abaningi abakhangele ilizwe leMelika besithi yebo bayathakazelela lolu suku, kodwa amalungelo abantu khanye ngani awahlonitshwa kweleMelika. Siyabona abantu bedutshulwa ngamaphoyisa ngezinto ezishiyeneyo, ikakhulukazi abantu abensundu. Ukubona njani lokho?
Ngokubona kwami there has been a lot of progress. It's not 1960s kathesi, kodwa as you are saying kulo msebenzi obuningi still to be done ngendaba lezi. Ngezinye izindawo siyabona ukuthi sokule progress.
Si lokhu sikudaba lunye lokuhlolintshwa kwamalungelo abantu, njalo sikhangela impilo kamuyi uDr. Martin Luther King Jr. Njengelizwe leZimbabwe, kukhona na esingakufunda nxa sisikhangela impilo
kulokuningi? If you ungakhumbula speech kaLuther, the most famous one about the dream, one of his dreams was for equality among abantu. And ungabhekile izwe lethu leZimbabwe, inequality, lack of empathy, ngama-homework. Nxa ngisho njalo ngisithi ama-chefs baphila on a level far ahead of ukuphila of ordinary Zimbabweans. Sikhatshana kuma-ideals kaMartin Luther.
Lo umnumzana Kelvin Manduna osakhulayo njalo oyingcwethi ecubungula izombusazwe lamalungelo oluntu eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Uxoxelo Mike Hove weStudio 7 ecingweni ekhonapha eWashington DC. Live Talk lamuhla sikhangela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eMelika kuqhathaniswa laseZimbabwe ngelanga abeMelika benanza ilanga lokuzalwa kwensundu wayelwela amalungelo oluntu uMartin Luther King Jr. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Izikhathi Iziphathamandla zenkampani yokwemba amalahle eWange Collieries bikwazi sithi zikhangelele ukukhupha amanzi emgodini yamalahle kusukela namuhla kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula ngomgqibelo elibangele umonakalo omkhulu wokulinkampani kwathi iningi lalahlekelwa zimpahla. Umphathintambo kahulumende umnumzana Fortune Chasi uthi amagetsi aseza silela ngamandla ngoba izulu leli lidale umonakalo njalo esitishini seWange Power Station. Umnumzana Mandla Nyoni ohlala enumber 1 eWange uthi baningi omakhelwane bakhe abalahlekelwe izimpahla.
Laphana kwenzakale impahla zabanikazi abantu bathuthekele izimpahla zabo izindlu kanti abona ukuthi amanzi angagcwala umuntu sefika ekhalweni kanti next amagetsi ade sekuyingozi kanti nezimoto ezinye ziphethwe ziganxela nje lezihlahla ziwile. Lesi sehlakalo dade sibuhlungu kakhulu yazi ukuchithekela komunye umuntu komuzi wakhe into eluhlaza. Noma kungazange kwehlakale kini but kwehlakala kohlupho kofoyena nanti buhlungu. Ngokuba umuntu lwana ngathi ngikhangele ngalolu suku wethutile kona uza kuthenga ngani lowo mbheda, uzathenga ngani i-TV, uyathenga ngani isofa, into zakhe zonke sezimanzi. Iplanka phela liyabola ka ube sokuya ngapha vele kuningi okumothakele lapha. Abanye imota zabo kade zimbenda emanzini, so aso nto enhle liyana nto into eluhlaza.
Labo abathinteke kulesi sehlakalo bangaphi kathesi, ukhona obasizayo yini
lapha? Lesi sehlakalo ngizithi abanye bathethe bahambe e-guest house eWange khona phaa eKoreal. Kukhanyisele lapha i-guest house leyana nge-Koreal. Laphana ngale ngaphansi ezitolweni angisafikanga but ngiyawathi amanzi yana kade efika kwamanye ama-building aseduzane lezitolo. So ngingabikwazi ukuthi angenile phakathi eshopu umbe kwenzakale njani. So la ngale eWange futhi eCinderella nako kwenzakale same story njengakho lokho kwenzakale enumber 1 kithi ngapha kumadala womala bangenelwe ngamanzi. So bacinisile kukhuthwa endaweni yabo. Sizohangisela kule dlala emaklasini. Yabona amanzi ngendlela abe buya ngayo nezindlu zangikona ngendlela ezamiswa ngayo ayiphiwa planning egodini laphana vele into vele ozakukhalela kuzayenzakalani vele. Hayi laphana mboni into yakuqala khanya vele amanzi hayi kuyingene lokho ayimbisana but akakathesi lokukhanya unyanyeli uzama lo.
Izulu lihlezi lisina yini khona ngapho kumbe bekungakuqala ukuthi line ngamandla?
Libe lingani emalangeni lonke lapha lile nto engukuqalisa manje khona kuyisapho kwehleko nalowo monakalo lo.
Lo ngumnumzana Mandla Nyoni ohlala inumber 1 eWange sixoxela ekhonale eWange. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Iningi labazali kanye lengcwethi kwezemfundo bathi bakhathazekile ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngababalisi abakhonona ngeholo eliphansi langokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Bathi lokhu yikho kubangele ukuthi izifundi zeNjube High School namhla zitshengisele emigwaqweni zikhonona ngokwenzakala ezikolo. UGives to the Studio 7 uxoxa lo ngodaba lolu lo Dokotela Sifiso Ndlovu wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association lo mnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF labalandeli bomsakazo weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Umnumzana Ndlovu sungula lolu daba.
Osokukhona ukuthi izinga lezemfundo liza kwehla njalo. Siyabona ke imphumela ebilweyo eka elevu kakhulu abafunda abapasileyo ukuthi sithola ingathi inani elithe lapasa laba yi-5,000 to 17,000 okutshengisa ukuthi iningi labafundi bazavela baphinde nxa beza kuthi bakhuphukise ukuphumelela kwabo. So lokhu ngokunye okuliphawu ukuthi ezemfundo ziyehla. Yebo phela ababalisi bemadolonzima basinde ukuthi nalokhu abakusebenzelayo ababuboni sebezebesiya bengathi bayakholwa ukuthi bona ngabanazwa.
Thathe ubaba Mkhula Ncube, lapho ngikhona lapho eRupani kukhanya kulesi sikole ngiso lapho igama langu la abahamba nje abantwana esikole kodwa akakwinto kwangikhona hayi akucaci ngoba lama teacher abuye lokho bebuya nje mbijana mbijana kabashibo labana babuya ngesikhathi eminyakeni yonke ukuthi babuya ngesikhathi esikole okuthi akuyadondisa sibi ngoba hey lezi zikolo zakhona zikhwelile lapha uhulumende la uthi hayi lina crazy ah ngiyaphikiswana baba siphakathi kwesisa amagana la imfundo iphansi baba
thathe ubaba ke kusibasa juma ecingweni
hayi abantwana bashinisile futhi babuhlungu kakhulu ngoba abaningi bakhona vele kabashaya esikole sebehlezi endlini uyabhadalela ngani ngawuzakukhithela ama-1000 ama-700 yona lawo wena mzali ungakwanisa ukuthi uyenele futhi uyitholi kuzobe emabhukwini ufayinifomu hayi abantwana baqinisile kakhulu ngoba bayithi akusena mfundo ikhona laphana njalo besiya khona ngale labo bangani bayazuza kakula kuphela kufundiswa abakwenziwayo ngoba lawo ma-teacher phela ayakhala kawo kabasizi bahamba baye emsebenzini
sesilo baba-ke uthandeko zintimkandla wayengumphathi isikolo khona ngale gwanda
okuyinto lokhu kungathi nje sekufohla nxa zonke ngenxa yobunzima obukhona ngoba lapho khonoko okwesoweto ka-1976 kwaqalisa akungathi kuthiwa abantwana nje bahambanisile bebatheni kwakhula kwaze kwafika lapho kwafika khona ngo-1994 lokho okwenzakalayo kuba yisibonelo ukuthi elizweni leli akulanto eqondileyo akulanto ehamba kahle kuzakwenza ukuthi mhlawumbe besuka kulokhu ukubhikisha abakwenzayo okade kugcwele ukuthula kungagcina kumemetheka ilizwe lonke
silobaba-ke ubelief gawule webandla le-ZANU-P F
into leyi yebo phela udubo lukhona emadolobheni abazali baphakathi kodubo abantwana bayananzelela abantwana baphakathi kodubo abazali sebebhadele izimali omunye uke wathi kimi ababalisi ngapha emaphandleni kwezinye indawo lapho kulamacimbi khona sebeziyela kuyagola amacimbi bethiya abantwana bebodwa bengafundi umzali lo ungomunye wabalisa nje abakhona ezigabeni kade kukhuluma esijondalo ngokubona kwami abantwana labo emadolobheni ile qiniso abazenzeli laba abantwana angitsho ukuthi abantwana abacabangi kodwa ngithi abantwana ukuthi baqoqane benze into enjengaleyo kulesandla esithile
laba ngabanye abaxoxela oGibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860. La ku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusulisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi selifikise amaranzi angamakhulu amathathu lamachumi phose ayisithupha i-358 esigabeni sakuqala somdlalo ohlobo lwe-test eliwudlala leqembu lakwe-Sri Lanka esigodlweni iHarare. Intathe yezindaba yicheze emidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola kulomdlalo oqhutshelwa enkundleni yeHarare Sports Club, njalo abadlali balo abathathu ababengamavulandlela benelise ukuthola amaranzi edlula amajumi amahlanu ngamunye, okuyinto engavamanga kuqembu leli. Abadlali ababili abanye babaqale ukungena enkundleni besiyatshaya ibhola ngoPrince Maswaure, yena othole amaranzi angamajumi amahlanu lanhlanu, kanye loKevin Kasuza, yena otshaye amaranzi angamajumi ayisithupha lantathu. UKasuza yena bekungokokuqala ubadlalele iqembu leZimbabwe emdlalweni ohlobo lwe-test, njalo utshele izindaba ekupheleni kosuku lwakuqala ukuba uthokoze kakhulu ngendlela adlale ngayo.
Ngiyajabula kakhulu njalo ngilesikhathi eside ngilungiselela lolu suku ngokusebenza nzima yikho ke ngizwa ngilokusuthiseka ngendlela indlala engayo. Sithe singena enkundleni uPrince wathi kumele sidlale sijonge ukuba siyale silokhu sisenkundleni hathi ukuba sikijimisa ukuthola amaranzi njalo lokhu kusisebenzele.
Ukasuza lomasawure bathe sebekhutshwe enkundleni yabadlali abaze ngemva kwabola kubenelise ukubuthelela amaranzi alohlonzi njalo odlale kuhle ukudlula abanye bonke ekutshayeni ibhola nguCraig Evan yena othole amaranzi angamachumi ayithoba nembili lanhlanu 85. Umdlalo uthe umiswa ekupheleni kosuku lwakuqala iqembu leZimbabwe beselibuthelele amaranzi alikhulu lamachumi ayithoba nembili lathoba munemunye 189 wathi namhlake likhuphule lelo nani laze lafika kumakhulu amathathu lamachumi amahlanu lethoba munembili 358. Ekumisweni komdlalo namhla ntambama iqembu leSri Lanka beseliqalile ukutshaya ibhola njalo beselithole amaranzi angamachumi amane lambili ngemva kokulahlekelwa ngumdlali oyedwa kuma-overs alichumi lane. Ngaphandle kukakasuza iqembu leZimbabwe liphe ithuba abanye njalo abadlali ithuba lokudlala umdlalo wohlobo lwe-test njalo laba ngababalisa uVictor Nyauchi kanye lo-Ainsley Ndlovu. Umdlalo uqhubekela phambili kusasa ekuseni njalo kakathesi iqembu leZimbabwe lichiya eSri Lanka ngamaruns angamakhulu amathathu lechumi lesithupha 316 njalo iqembu lezivakatshi liphethe ama-wickets ayithoba munemunye esandleni. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe abasebehlala kwele South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi baza kuya enkambeni zamapholisa kuyawanxusa ukuthi athathe amanyathelo ngezigebengu iningi lazo ezicatshangelwa ukuthi ngezeZimbabwe esezithwalise abantu amagabha avuzayo emalokitshini aweHillbrow, Beria, Leyove leJohannesburg. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMabhena uthi njengenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ngeke bagoqa izandla abantu bekhutuzwa emgwaqweni, bengenelwa ezindlini, begwazwa, betshaywa, abanye bebulawa izigebenga lezi.
Abantu bayathathelwa ama-cellphone, bayagwazwa eHillbrow, amapholisa kakulanto ayenzayo. Nxa abantu bengavikela amapholisa uthi ngobani abenza udlame lolu babenza i-crime leyo, amapholisa ababamba laba bantu abatshele ukuthi wena ubotshiswe ngubani. Nxa umuntu lo ephuma e-police station abe sezodubula lowo muntu onguyombophisileyo.
Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Chabalala yena othi sekule ndawo vele zingasahanjwayo ngenxa lezi izikliwi. Enye yalezi ndawo uthi kusemahlanganweni omgwaqo u-5 lo Abel eBeria lapho kule xuku labotsotsi asebesaziwa.
Abantu babanje emini ilanga libalile bengenise laphana emnyamandaba ebizwa kuthiwa yiBagdad. Abantu abantombazane amadoda athathelwa amafoni athathelwa izimali baphuma nje bebaningi fika 5, 6, 7 befike nje bethathe esiphazeni sapho sithengisela khona esipendini sapho. Khona omunsisi abamgwazileyo bamthathela ifoni.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Cosmas Ncube uthi izinto ezifana lalezi ezigcina zidala udlakela lwezenophobia.
Kunzima akusaphileki kuyesabeka kuze yiko okwenza lalabo abaziphethe kahle begcine sebesenkingeni nxa yabo labo abatshontshayo. Abanye bahambisana namaphoyisa abangane bamaphoyisa abakhulu kakhulu. Akusibo bonke abantu bakithi abagangayo, there are very few, kodwa the ukuganga kwabo is very effective. Kuyalimaza kuwisa lesithunzi.
UMnumzana Mabhena uthi usizi ukuthi iningi labahlukuluzwayo labo ngabeZimbabwe, kanti-ke kulobufakazi bokuthi iningi lezigebenga lezi ngabeZimbabwe njalo.
Abafana laba abaphethe imenze umuntu waseZimbabwe nxa ekhuluma uyazwakala ngolimi ngoba njoba sikhuluma isiZulu uyabusiza udayi lo ngwasekhaya lo ngumZulu lo vele ukhulele eSoweto. Yikho futhi abantu ababambayo babamba izizalwane zaseZimbabwe, yikho ke kulula ukuthi kwazakala ukuthi laba ngabaseZimbabwe kodwa amapholisa kawenzi lutho.
UMabhena uthi bazaxoxisana lomkhulu wamapholisa kulamalokitshi ukuze lezi zigebenga zibanjwe zivalelwe ejele okwesikhathi esite. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.